ngibona mina ukuthi kusinika ithuba lokuthi emhlabeni nje jikelele sikhangela ukuthi insukela yabantu abansundu bengena kwamanye amazwe njalo kusenza izinto ezifana le slavery zingabe zaphatha njani abantu. Okungathokosiwe ukuthi abantu abasaziphathi kahle indaba lezi, ukuthi siphumele egcekeni, ukuthi kukhanya ukuthi kathi ezinye izinto ezenza ukuthi abantu abamnyama bathwale kanzima emhlabeni jikelele nje zifana laziphi, zifana lazebenza.
Yeah, singathi thina nxa sikhangela umumo wezokubusazwe umhlaba jikelele, singathi umnumzana Martin Luther King uyapha na abantu abagoqela abeZimbabwe intshunkuntshu yokufuna ukuthi bazisuse ebugqilini?
Ye, abantwini abatsha, kwabatsha ngibona mina kulokuthembisa khona ukuthi nxa bebala njalo besizwa ngembali kaMartin Luther King le ayilwayo eyayinzima njalo ikhanya ngani ngeke ize ibe nokuphumelela, yagcina iphumelele. Khonokho kwenza abanye abasabakhulayo bakubone kuyinto enhle ukuthi lanxa ubuzima bukhanya bukhulu sizakulwa size siphumelele. Njalo uMartin Luther King ubuye agcizelela ukuthi izinto ezinjalo kwezinye izikhathi bekungafanelanga kuliwe kuchithwe amagazi. Abantu kufanele badinge indlela eziqondileyo njalo ezilokuthula ezokulungisa lokhu okuyabe kungaqondanga kumbe ezokuzikhipha ekubanjelelweni. Kodwa kudubo lapho ukuthi nabantu abaningi abafana lapha eZimbabwe balutshwana basuka bawuthole umkhondo kaMartin Luther King.